Ye amalungiselelo okulima lokuhlanyela azaba lukhunyana labo abalima ngenkabi inkabi zicakile lezulu lingaze line ziyabe zingakaqini ukuthi zingaba lamandla sibili okudonsa ikhuba okuzwayo kanti-ke okwenhlanyelo lemvundisi fertilizer yikho lakho okunye-ke okuphezulu kakhulu okuzakwenza ukuthi abantu lanxa bengafisa ukuthi balime bahlanyele belungiselela isivuno akulalutho ozaba khona ngoba imali ebantwini kayikho inhlanyelo kayithengeki le fertilizer yakhona kayithengeki amalungiselelo angaza-ke aze aphuthe elungile ngesimo lesi esikhona
akhona yini amacebo abangayenza abalimi ngalesi sikhathi sokudula kwenhlanyelo lemvundiso ungabacebisani
amacebo angaba khona ukuthi mhlawumbe abantu benze lokuthiwa inkazatho ukuthi lowo zuza angabe kuzuzile khonoko okuthi uthwane ahlanganise lomakhelwane wakhe bahlanganise labanye njalo bathenge nje engathi benza ilima lokuthenga inhlanyelo ngoba nxa bengenzanga njalo hhayi kuzaba lukhuni ngakho kungaba ngcono sibili ukuthi abantu bahlanganise ongamapeni khona lokhu abalakho bathenge lokhu abangakwenelisa ukuthi lo lalowo enelise ukuzuza okokutholisela lanxa ungasoze kuyigoqele yonke insimo kodwa soze kufanane abalenhlanhla-ke labo belomnyama ubana imingcele ivaliwe
abezomkhathi bathi bona kukhanya lo umnyaka izulu liyabalise liyenele uyavumelana lakho yini lokhu nxa ukhangele wena umkhathi ukuthi unjani ngalesi sikhathi ngale inyanga
ye ngingacishe mvumelane labo ukuthi hhayi lona mhlawumbe izawuba ngcono kulale isikhathi esedlule kuso esezulu labe lingazange libe lizulu elenelisa ukuthi abantu balime sibili bavune ngikhuluma kunjenje khathesi ngilapha egwanda libambile livalile kodwa-ke engikwesabelayo ukuthi lapho ilanga lakhona elivuleka khona khathesi lishaya liqothule lenhlanyelo nale yabe ihlanyelwe ingatsha okunye kuyatshela phansi lalezi zizitshala lokungamadamanyana ngathi kulamanzi sokomile ye lingaba khona izulu kodwa ngibona okunye okungaliphambanisa kumbe ongaphambanisa amanzi ezulu lelo yikutshisa lokho sokukhona kweliminyaka ngoba kungathi kuyatshisa kuyatshisa amanzi wonke la abe khona lo mdaka uyabe khona kuyagcina nje vele kuphetshulwa yikho ukutshisa lokhu
ngokubona kwakho ngesiphi isikhathi esilungele ukuthi abantu baqale ukuhlanyela njengoba umkhathi ungasahambi ngendlela ejwayelekileyo kumele baphangise na ukulima kumbe bangani bayayekethisa kancinyane
lo ngumbuzo olukhunyana kodwa-ke mina owami umbono uthi abantu nxa belima khathesi bangaze benza lokhuyana ebesikwenza izolo esikwakusenza ngaphambilini ukuthi umntatha ahlanyele alime insimu yakhe yonke isikhathi sinye ngibona ngathi njengoba ngisitsho lingathi liyana kwezinye indawo umuntu angahlanyela nxa elayo inhlanyelo ahlanyele okuyingxenye kwensimu yakhe alinde abona ukuhamba njani abuye aphinde futhi engxenye emva kwamaviki amabili amathathu ame abe sekuqedisa ke engxenye ngemva kwamaviki amanye futhi amathathu engishoyo ukuthi mina ngombono wami kumele amabele ahlanyelwe ethiyelana isikhathi ukwenzela ukuthi ungakhutha kuleli hlandla lokuqala engxenye ungadobha kwelesibili.